Xola sitha sami ngoba sengufuma amazulu
uye kwahlangana amazulu yemaphakade ningempilo yami ngonukole sitha sami ngoba ngekusenza lutho Sanga namasulu yemaphanga teningempilo yami Bengcela uthole sitha sami ngoba ngekusenza lutho Kuye kwahlala ubuthathu bamasulu ngempilo yami Ngicela uthole sitha sami ngoba Kuya kwahlala ikhabhinethi lamazulu ngempilo yami Bengcela wehlise umoya sitha sami angeke usalunga Bendlebi bingakezwa lutho I'm a fool.